sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 kuMbimbitho 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
abantu badinga usekelo, kodwa ke okukhona ukuthi kukhona ezinye izinto nje eziyabe zingahambi kuhle. Kulabanye abangafuni ukukontestwa, abanye bevalela abanye phandle.
Amabandla atshiyeneyo asekhetha abazawamela kukhetho oluza aqhutshwa lonyaka olokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila nomongameli welizwe.
Today, there is no big mall, there is no small mall, no shop, no factory, no school, no nothing. It's open today, all of them are closed.
Imisebenzi yonke ivaliwe kwele South Africa kulandela inkuthazo yebandla eliphikisayo le Economic Freedom Fighters eyokuthi abantu betshengisele ngokungayi emsebenzini. Izakhamisi zenkayi zikhala ngokuthi indawo zokubhalisela ukuvota kuhlelo olusaqhubekayo olwe mobile voter registration exercise zikhatshana lemizi yabantu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Amabandla ehlukeneyo asekhetha abazawamela kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka olokudinga amakhansila, amalunga edale lephalamende lomongameli. Amabandla wonke athi uZulu nguye okhetha abazancintisa kukhetho lolu. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Christopher Mtsangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF, uthi uZulu nguye okhetha abazancintisa kukhetho oluzayo, kodwa bakhona abathi ukhetho lwama-primaries aluqhutshwa ngemfanelo. Umunye wabasola okwenzakalayo ngumnumzana Believe Gawule okubandla leli.
Ekukhona ke ukuthi ekudingeni usekelo lapha, abantu badinga usekelo, kodwa ke okukhona ukuthi kukhona ezinye izinto nje eziyabe zingahambi kuhle. Kulabanye abangafuni ukukontestwa, abanye bevalela abanye phandle. Kukhona khonokho yikho kuhluphayo nje kuphela le ndlela njalo ukuthi ama-primary zingayisenziwa angani kakhulu a-favor labo abayenelisa ama-centers ikakhulu kuma-rural constituencies. Ungakhangela imimango ehanjwa ngabantu besiyavota imikhulu kakhulu, ekwazise kuchiya abantu abaningi bengavotanga. Njenge iZANU-PF, njenge ruling party, mbona ngani ngabe iyananzelela ukuthi inika ithuba wonke umuntu okusela, ngoba nguye umuntu ozavota ukuthi akhulume ku-primary election. Ngoba i-primary election ukuqakatheka kwayo ilungiselela, yiyo enza ukuthi i-party iqine, ithole amavoti nxa abantu bekhethe umuntu sibili ofunwa ngabantu. Ngokunjalo ke yikho intemina hayi kukhona sokusilela ikakhulu ngendlela yena leyo ukuthi abantu kwesinye isikhathi imimango emikhulu kakhulu, iningi labantu alihambi kuyavota nxa ukuthi abantu bakhathi kukhatshana. Abantu bayathi umuntu engahamba njani.
Idale leZANU-PF Political Bureau likhangelelwe ukuba lizahlolisisa amabizo abazancintisa kukhetho lolu kungakabiselwa kuZulu ozakhetha abazamela ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Amanye amabandla lawo asedinga abazawamela kukhetho lolu. Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZaphu, uthi inkokheli yebandla leli kayingeneli ekukhethweni kwabazancintisa kukhetho oluzayo.
Thina njengeZaphu simatasa silungiselela ukhetho oluzayo. Siyazi nje ukuthi kukhona okuningi okwenzakalayo eHarare ngodaba lokhetho, lapho abanye basebenkantolo ukuthi bayalumisa lolu khetho. Kodwa thina sibhizi esilungiselela ukukhetha abantu abazamela ibandla leZaphu kukhetho lolu. Amabranch wethu labasekeli bethu ezigabeni lezigaba yibo abaphethe lomsebenzi ukudinga abantu abazabamela kukhetho oluzayo. Abameli bebandla kumakhanseli la kuparlament bakhethwa yibo abantu ezigabeni zabo. Ubukhokheli bezapha abungeneli kulelo daba. Sokusungulwe i-committee ethiwa i-National Elections Committee ekhokhelwa ngu-chairman we-National People's Council ongu-chairman webandla ezahlala ngeviki elizayo ukuthi icubungile ukuthi siyokuhambisa njani udaba lokhetho. Kodwa sitshela abasekeli bebandla lezapho bonke ekhaya nabasediaspora ukuthi bebekwazi ukuthi ibandla labo lizancintisa kulolu khetho.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, uthi sebezaqala ukudinga abantu abazamela ibandla leli ezigabeni ezijiyeneyo. Unkosikazi Ellen Shiriyedenga, obona ngezokhetho kubandla le-CCC, uthi abantu bazazikhethela abafisa ukuba bebamele kukhetho oluzayo.
Thina njengebandla le-CCC siphakathi kokulungiselela ukhetho lolu oluzayo oluma harmonized election. Okumqoka okunye esikwenzayo yikubona ukuthi ibandla ilenkokheli ezasimela kuparlamende kumbe ecouncilini. Kathesi thina njenge elections department sike saxoxisana lozulu weZimbabwe sabumba lokho esikuthi yi-template yethu ezasincedisa ukuthi sikhethe abameli bethu lesithi community consensus candidate selection process lapha esizangena khona ezigabeni okuhlala khona abantu kuma constituency lama wards siincedisa yi-independent electoral board yethu ezabuza izakhamizi uzulu jikelele ukuthi ngibaphi abantu abangabamela kuhle ekhansilini kumbe ephalamende. Nxa singathola amabizo nalawo sesizaxoxisana through a consensus program yokuvumelana sibone ukuthi nguphi umuntu ongabe ethandwa ngabantu bonke. So yiluhlelo esifuna ukulenzela candidate selection kunsukana landelayo. Sizafaka inotice sixwayisa uzulu wonke ukuthi uhlelo lokukhetha abameli bethu soluqalile.
Wolela ilungelo loluntu umnumzana Effort Ncube uthi awukhutshwa kahle ukukhethwa kwabantu abazamela amabandla atshiyeneyo.
Inhlanganiso zepolitiki ezombusazwe zisadodoba eziningi nxa kusiza kwintando yabantu phakathi kwabo, phakathi kwe-political party leyo, phakathi kweqembu lezombusazwe. Njengalokhu ubona ikusenzeka elizweni ukuthi kulokwethusela kulokutshaya okwenzakalayo ikakhulu nxa sikhuluma ngebandla elibusayo. Laphakathi kubo baphethe kanjalo iqembu labo kulokwethusela nxa kusiza kuma-primary elections kulokutshaya.
Uphinde wathi kunzima njalo ukuba abantu befake imibono yabo ngokwenzakala kumabandla onke. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kumaviki azayo uza kwethula insuku zokuqhuba ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Imisebenzi yonke ivaliwe kwele South Africa kulandela inkuthazo yebandla eliphikisayo le-Economic Freedom Fighters eyokuthi abantu bonke bengayi emsebenzini betshengisela insolo yabo ngobunzima ababhekane labo empilweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Namhlanje kule South Africa indawo eziningi bekuvaliwe amabhizimusi, izitolo, izikolo, amaofisi kahulumente nezinye indawo eziningi ezidingwa nguzulu empilweni yasuku zonke. Lokhu kulandela inkuthazo yebandla le-Economic Freedom Fighters elikhuthaza umphakathi ukuthi engayi emsebenzini ngendlela yokutshengisela ngokoma kwempilo, ukusweleka kwamanzi kagetsi, ukuphela kwemsebenzi, ukuyanga lokunye okuthinta impilo yabantu nsuku zonke. Imigwaqo eminingi edolobheni le-Johannesburg ibitshaya umoya phose indawo zonke zivaliwe ngekuyisimo esifanayo emadolobheni amaningi elizweni jikelele. Ekhuluma labasekele ibandla lakhe abafole emgwaqweni belubhekise emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa ePretoria, umkhokheli webandla le-FF Mnumzana Julius Malema uthe ukutshengisela kwabo lokhu ngokusihlalela ezindlini kuphumelele okwedlula konke osukeko kwabakhona kwele South Africa.
Today there is no big mall, there is no small mall.
Wonke kume kwathi qhimilili ngemva kwenkuthazo yethu yokuthi abantu bazidlalile bengayi emsebenzini.
bekuvalwe yonke into kugoqela izikolo lamabhizimisi.
No factory, no school, no nothing is open today. All of them are closed.
Isizalo sakwele South Africa umnumzana Tsetsu Lupale utshele Studio 7 ukuthi basekele ngokugcweleyo ukuvalwa kwezinto zonke elizweni njengoba kukhanya kuyo yodwa indlela engenza uhulumende alungise izinto elizweni.
Then i-loadshedding iyachaphaza kancane ngoba sibona kakhulu inawuba namastage amanye mara ngendlela basitritha ngayo asicabanga ukuthi basitritha fair. One. Two. Asazi ukuthi istate icale ukuphi izodinga kuphi.
I have a class.
O lathi siyakusekela lokho kwenzakala la eSouth Africa yikho silapha in solidarity with South Africans ngoba the same problems abahlangana nazo nathi eZimbabwe we are still facing the same things, so we are in solidarity lapha sithi uRamaphosa ma engasakhona ukubusilizwe akashiye.
South Africa ibhekane lokusilela kwemisebenzi ukoma kwempilo ubuyanga osobhahile lokunye. Ukusilela kwamandla kagetsi sekufika kusibanga sokuthi abanye bahlala okwamahola edlula lithumi bengalamagetsi. Uhulumende amabandla asephikisa ukutshengisela lokhu lapho somabhizimusi bebengakaphawuli ngomonakalo obangelwe ukutshengisela lokhu njengoba ibandla le-FF lithe kuzaqhubeka kuze kube phakathi kobusuku namhlanje. Kusenjalo uhulumende uthi izinkulungwane zamasotsha namapolisa abebekhithwe ukuyaqapha isimo ngesikhathi sokutshengiselwa lokhu bazahlala phandle kuze kube phakathi kwenyanga ezayo. Melesuthu 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ikhuthaza abafuna ukubhalisela ukuvota ukuthi beqhubeke besenze njalo lanxa iphepha elisetshenziswayo kobufakazi be-receipt obokuthi umuntu obhalisele ukuvota ele-thermal paper roll seliphelile lapho ababhalisa khona. Embikweni owethulwe lamhla ntambama isiphathamandla sekhomishini leyo unkosikazi Jane Chikiti uthi ukungabile phetshana le-receipt akuphazamisi lutho nxa umuntu esevele wabhalisela ukuvota. Uqhubeke wathi iziphathamandla zendawo lapho kubhaliselwa khona ukuvota zizakwaziswa nxa amaphepha la esekhona ukuthi ziwathathe ngaphi. Kusenjalo izakhamizi zenkayi zikhala ngokuthi indawo zokubhalisela ukuvota kuhlelo lolu olusaqhubekayo zikhatshana lemizi yabantu okubangela ukuthi asebeluphele abagulayo labakhulelweyo behluleke ukufinyelela lezi ndawo. Umzekeliso kuward 15 kubhaliswa esagonda kuphela njalo abantu abaseskopo, Malinga, leDulutsha kufanele behambe amakhilomitha alitshumi lanhlanu ukuze bafinyelele lindawo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwingxoxo esiqhube lomnumzana Thembisani Mfulongashi Mpofu okhankasela okumela inkayi South edale lephalamende ekubandla lemthwakazi Republic Party.
For example, iwadi ilama polling stations are figure 4 or 5, but baya ku one polling station, then they call that a center, bese besithi abantu kabeze beyo register lapho. Ngabe bayenza ukuthi maybe per ward, ngoba ama ward wemakhaya makhulu kakhulu, benza ukuthi maybe kube lama centers maybe ngu 2 or 3. At least abantu noma bengahamba abanye behamba 7 kilometers or 5 kilometers at least, sahamba sayezeki lapha kobulawayo eMartin North province. Basitshela ukuthi khona banehlupho lwezimali, imali ibudget yabo kayibavumeli ukuthi bengafaka kuma center kumbe ngithi kuma polling stations wonke, so yikho befaka 1 or 2.
Kodwa liqhubeka kanjani lolu hlelo kulezo indawo ezivuliweyo? Abantu bahamba yini ngobuningi babo kuyabhalisa?
Bahambile ukuyobhalisela ukuvota, kodwa abantu abaningi kabahambanga ukuyabhalisela ukuvota, bekhala ngakhona ukuthi indawo lezo zikhatshana. Abantu bathi bona ngabe izeki uhlelo lolu lokubhalisela elalo kathesi ngabe ilufake kuma polling stations wonke, bekuzasukuma abantu abaningi kakhulu ngoba abantu abaningi kakhulu emakhaya ukuvota abakuqhakathekisi kangako manje nxa umuntu uzamtshela ukuthi kuyabhaliselwa ukuvota ezahamba 15 kilometers yikho kwenza abantu abaningi njengoba kunje nje kabayanga kuyabhaliselwa ukuvota ngizayenza isibonelo ku ward 14 eNkayi South lapha isenda bafake esimbo Simbo Secondary School ungakhangela isimbo lapho ekhona ubusukhangela indawo ezifana la kubo Gambakalale ubusukhangela indawo ezifana la kubo Mazulu khangela indawo ezifana la kubo Machena indawo ezifana la kubo Mankemeni school wakhonale ubusubona ukuthi how many kilometers or 10 12 kilometers
siyabona ukuthi lawe uyafuna ukuncindisa ukuthola isihlalo sedalela eParliament umele iNkayi South ungasela ukuthi umkhankaso wakho uhamba njani njalo yiziphi ingxaki obhekana lazo khona ngapho
njengomuntu okhankasela ukumela iNkayi South edalela eParliament ngaphansi kwebandla leMthwakazi Republic Party nginguThembisani Mpofu siyasebenza sibile ezigabeni kodwa esihlangana lakho yilokhu ukuthi uhulumende okhona kumbe ibandla leZANU-PF usebenzisa abakhokheli bezomdabu njengamasobhu amasobhu kathi esezigabeni atshela abantu abuthanisa abantu batshela ukuthi gabavotele iZANU-PF batshelwa ukuthi yikho lokho abakutsheliweyo uhulumende okhona ukuthi betshela abantu babo bonke abasemabhukwini wabo ukuthi gabavotele iZANU-PF njalo bayathuselwa ngezinto eziningi ukuthi ozavotela kumbe ola ngelelinye ibandla tho akazi ukuthola lutho nxa kuholwa ngoba abantu bemakhasi yakwazi ukuthi kunzima baphila ngokuholelwa lokhu lalokhu kathesi kulama primary elections amasobhu katshela ukuthi bonke abantu babo basemabhukwini kumele beyekhona kuma-primary elections eZANU-PF bayesaba ukuvela ukuthi belandele amabandla abawafunayo kumbe abazikhethela wona kodwa-ke siyabafundisa abantu silezinye indawo ungakhangela kubogwamba ngapha kubo wadi 23 wadi 24 wadi 25 kulalowo mhlubulo ongapha egwamba akula ngisho kliniki isekendari yodwa khona lesingene ebucineni emngcelweni welupane abantu bakithi banohlupho lwamanzi akula zibholane zaneleyo akula network yikho-ke njengebandla leMthwakazi Republic Party siyabhoda ezigabeni sizama ukufundisa abantu bakithi ukuthi kababhalisele ukuvota ngobuningi sibafundisa ngokuqakatheka kokuvota ngoba kuyizwi labo
lo ngumnumzana Thembisani Mfulonga Chimpofu okhankasela ukumela iNkayi South edalela ePhalamende ekubandla leMthwakazi Republic Party. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe alifuni kungena kuhulumende womanyano leZANU-PF ngoba amabandla omabili alembono etshiyeneyo kanti njalo uyakwazi ukuthi bazanqoba kukhetho oluzayo. Wethule amazwi la namhla emhlanganweni awenze lamalunga ebandla lakhe eChinoyi kulandela ukukhuthazwa kwakhe yinduna uChief Charumbira ukuthi ahlale phansi akhulumisane lomongameli Mnangagwa ukuze basebenzelane ndawonye bathuthukise ilizwe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mposo Fuzwayo yena ukhokhela inhlanganiso ye-Ibhetho likaZulu.
Kunsukwana ezedlulileyo ngilalele induna ezimbili uCharumbira lenduna uMathema zikhuluma ngezehlakalo eziphathelene lalizwe. Kulento yodwa engiyinanzeleleyo uCharumbira uma ekhuluma ngeZimbabwe ukhulume la ngenkethabetshabe ekhuluma ngokuthi uThamisa loMnangagwa ngamakaranga so kuqakathekile ukuthi bebambane kudala ilizwe libuswa ngamaZezuru. Konoko isiyo nkulume iqondileyo ngoba kwakubusa umgabe leZanu hayi amaZezuru. Bonke uMnangagwa bebeyingxenye yombuso kamgabe. So ngibona ngazathi inkulumo yakhe iqondile ma bekhuluma bengamakaranga ukuthi hayi njengamakaranga kudala sibuswa ngamaZezuru but thina njengabantu besintwini pho sithini. Ambondi inkulumo yokubusa ilizwe lokuhlanganisa abantu. Yena bekufuza ukuthi ekhulume ukuthi uNelson loEmerson kabahlale phansi bekhangele ukuthi ilizwe liyanga. Kodwa engubone kungaphandle komthetho lesisekelo selizwe ukuthi ethi khona ngabe kakubi lamavoti bebuse ndawonye. Hayi lapho akuncedi lizwe, silelungelo njengabahlali belizwe ukubana sizikhethele umkhokheli ngemva kweminyaka emihlanu. So yena uma sesithi akumiswe ngoba uNelson akufuzanga lo Emerson bephambanisane ngoba ngabohlobo lini. Mbona ngazathi banenge abanye abantu abangasibo besikarangeni laba abafisa ukuncintisa ekhethweni lolu.
Ucharumbira ngomuntu oyaziwayo ngokusekela ibandla leZANU-PF lanxa nje umthetho usithi izinduna akumelanga zithathe uhlangothi kwezombusazwe. Nxa esekhuluma ngokuthi abantu kumele babambane uChamisa loMnangagwa kumele bahlale phansi bakhulumisana abantu beZimbabwe babambane. Singathi kulokuqiniseka yini emazwini akhe?
Kunzima ukuthi sithi inkulumo kaCharumbira sithathe njengeqiniso, nanko kukaningi epleja ukuthi yena ungowezano ekhuthaza ukuthi abantu kabayezanwini. So mbona ngazathi kasiye umuntu esingamthatha serious. Kuqakathekile ukuthi ngabe bangamakhosi omdabuko bekhuthaza ukuthi elizweni kube lokuthula. Kade singabe uqinisile esithi hayi bantu asihlaleni phansi Chamisa loMnangagwa likhulumisane ukuze ilizwe liyephambili. But kade sokunzima ukuthi ulalele kanjani ngoba wonke umuntu uyakwazi ukuthi wathi ungaliphi bandla. Alubana bekuyizinduna ezinjengabomathema wasenqameni bekulula ngoba umathema simzwile ekhuluma esithi ukuthi yena kalakhadi lebandla kanjalo kasozebe lekhadi lebandla. Kodwa lowo kunzima ukuthi simthathe ngeqinisa ngoba ule uke waphuma obala uhlale phuma kuma-conference ezanu esithi induna ngezezanu. So esenze wahamba ekoti wadefy. So kuba nzima njalo okunye okulusizi ukuthi ubengakhulumela ilizwe uthi kababambane ngoba bengabohlobo lunye ngamakaranga wodwa. So kuba nzima ukuthi umuntu onjalo sithi uyakha ilizwe elidayivesi njengeletho elilabantu abakhuluma indima ezijiyeneyo.
Lo mnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye iBhethu likaZulu. Abenhlanganiso yabalesimo sokukhohlwa yeDementia Association of Zimbabwe bathi sebelungile imfundiso yokulimukisa uZulu ngokunakekela abalesimo lesi ngendlela engavikela ukuthi lo ongayilayo angagcini esithatha lesi simo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umhlangano wefundiso ngedementia ungenwe ngabantu abaphatheka kulo msebenzi eHarare kusikhathi sanda kwedlula, kugoqela amalunga omndeni, izihlobo lalabo abaphatha lo msebenzi wokonga abalalesi simo. Unkosazana Emilia Gubha walinhlanganiso ukuthi lokhu kuqakathekile.
Umkhuhlane wedementia nxa sikhangelisisa uya affecta ama families kakhulu. And isikhathi esiningi lingananzelela ama families ayehlukana sibili ngoba umkhuhlane lo ungani awuzwisiseki kahle hlelinye ihluleka ukuzisa kwamba liyaxabana sibili njengemuli ngoba umkhuhlane lo u-affecta kakhulu i-brain.
Uthi lo mkhuhlane uyawusanda kwele Zimbabwe okubenze beqinise imfundiso lolwazi kulabo abanakekela abalesimo lesi.
Hayi, okwalo nyaka sizazama sibili ukuthi sitshitshe sizame sibili ukubamba as much ground as we can ukwenza ukuthi abantu bebe lolwazi ngale nxa sikhangela kuyakhuphuka ama-cases esihlangana lawo aba maningi.
Umnumzana Simbara Shemithi ongomunye wabanakekela isihlobo esile-dementia ongenela umhlangano wemfundiso uthi akulula ukuthola izisebenzi ezingancedisa ukonga umuntu osephila lesimo lesi.
For example, at our home chambo chaga munayibatsira office some of the neighbor around the three they left.
Unkosazana Hithapiri walinhlanganiso uthi lokhu kuvamile njalo kudala inkinga enkulu emulini kuphinde kuphazamise lalabo abanakekela abale dementia.
Sinaleyi i-dementia okuthiwa yisudo dementia yileyana eyokuthi u-caregiver is now mimicking u-patient wakhe.
Uthi ukulingisela lokho kulula nje emuntwini kusenzakala elibele.
Asithini abantwana emulini kungaba labantwana abangu 7 ababhala ngesandla sokunxele. Lowu oyi-1 ozelwe ebhala ngesandla sokudla naye uyagcine sefaka ipheni esandleni sokunxele nxa yokuthi majority are using the left hand. Yiyo layo isudo ngiyo yabekopa lowo muntu atshona laye nsuku zonke ucina naye esesiba lama-symptoms.
Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization bathi abantu abedlula izigidi ezinhlanu zengxenye 5.5 million emhlabeni wonke baphila le-dementia. kanti lesi sifo singelapheki sidinga nje ukunakekelwa. Ingcitshi zezempilakahle zithi lesi simo silakho ubangelwa ngamatshinzi, zikhuthaza ukuba abantu bazivikele ngokwehlisa ukuzimuka okwedlulisa amalawulo okungabakhokhelela ekubanjweni ngumkhuhlane owetshukela o-type 2 diabetes njalo. Bekhuthaza ukuba abantu behlise ukukhathala engqondweni, i-depression, benanzelele njalo ukudla okudliwa nsuku zonke, ikakhulu lokho okucholiweyo kakhulu abakubiza ngokuthi ngama-refined food, kanye lokudla okuthengwe endaweni zama-fast food ngoba lakho kubangela umkhuhlane onje. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Imdeni ethi yabona abazali bayo bedutshulwa betshiswa kanye labasinda kumbhoqazo egograwundi bathi impilo yahle yaba lukhuni, bakhula kabuhlungu. Lokho kuphume emkhosini wenkonzo yokukhumbula abantu ababulawa bangcwatshwa ethuneni linye eCholocho. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Lumkhosi oqhutshwe ngolwesine uqoqwe ngezinye imuli ezasinda kumbhuqazo wegugurawundi, abezokholo, abezombusazwe, ikuthula trust le-ibhethu likaZulu. Unkosazana Patricia Dlamini, omunye wabasinda kumbhuqazo wegugurawundi olomuzi wangakibo olethuna elangcwatshwa abesifazana abangamachumi amabili lowesilisa oyedwa abadujulwa bathiselwa endlini emkhonyeni line eCholocho North mhlaka 16 Mbimbitho ngomnyaka ka-1983 uthi ucela umongameli emasontambutso mnangagwa azokhulumisana labo ngokubulawa kwabantu laba.
President, sicela uduvo lolu esikhala ngani inhliziyo zethu lezi mazimendeke. Ma kusehlula, sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule, mhlawumbe kungaba ne solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lana abazali bethu. Uthi uyisakhamizi ukuthi uli-distant. Ngayiphi indlela? Kona isakhamuzi ukuthi asili-distant. Sicela ukuthi sihlale laye laphaya. Sibuzane imibuzo asiphendule, asitshele imbangela yale nto ayenza la.
Umnumzana Philip Ndlovu ngomunye owabulawelwa unina loyise, yena-ke uthi abazali bakhe babulawa ngesikhathi esemsebenzini kubutho lesizwe.
Lokuyana mina mbona ukuthi kwakubabulawela nje ukuthi ngabamaNdebele njalo bazele ama-distant. I-distant mina babedinga mina ngilelilisotsha ngansemsebenzini 2-3 infantry battalion emtoku. Yimi wokuqala i-army i-battalion yakuqala iyahlanganisa ama-amu omathathu, izanla, izipra, iRhodesia Front. Bathi nxa ngikhuluma ngabo bathi bona ukuthi usemangalele u-president. Kanti angimangaleli, nguye owakwenzayo lokhu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umabhalane we-ibhethu likaZulu, uthi ngabe ilanga likamhlaka 16 Mbimbitho lihlelwa njengelanga labomama.
Kulusizi ukubana namhlanje omama laba balele khona lapha, akulanto esiyenziwe engabe iyisikhuthazo sokuthi evelela kuhulumende ezenza wonke umuntu akubone, ngoba mbona ngazathi uma kuthuliseke kanje kulesi kungaphinda kwenzakale. Kodwa ukuze wonke umuntu afunde ukuthi into enje sisukela kuhulumende lezizalwaneni ayisiyonto enhle, yikuthi ngabe uhulumende uyadeclare iholiday, kwakuwa memorial hall, kwenziwe a lot of activities zokufundisa abantu ukuthi into eyenzakalayo imbi, wonke umuntu owayenzayo laye wonke umuntu okhona uyazisola ngayo.
Unduna Khulumani Mathema owegwanda ongene isikhumbuzo seCholocho uthi labo ngakibo bathinteka ngegugurawundi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseCholocho North, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo-ke, lingakhohlwa ukuthi kuhlelo olulandelayo olwe-Life Talk namhlanje sicubungula ukusungulwa kwenhlelo zokhetho lwama-primary elections oluqhutshwa ngamabandla ezombusazwe achiyeneyo. Hayi-ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi lingakhohlwa njalo indaba zekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.